abantu balokwesaba lokwethuka okukhulu ngoba abantu bakuqala ababonakala balala umkhuhlane babonakala ngemva koba sebehlanganela abantu abaningi. So uhulumende uphakathi kohlelo lokuthi adinge labo bantu bonke ababonana labo abahlangana labo bantu abazela umkhuhlane bevela e-Italy. So okutshengisa ukuthi inabhanki khona izoba nkulu kakhulu ma lapha abazotholakala khona abantu abo ngoba khona manje uqale kuthiwa usedebheni lapho umuntu wakhona wafikela khona. Edebheni sewukhona ePretoria lakho ngathi babebalisiyontamba abantu abayane sebebenawo. So kutho ukuthi into nje engathi abantu ayibaphathe kahle yabethusa kakhulu. Ukukhangela umumo wezempilakahle eSouth Africa muhle wona ngokukhuluma kodwa uma usiye esibhedlela hayi ayisikho okujabulisa kwenzakala esibhedlela.
Manje abantu bayahlangana yini endaweni okubuthana khona abantu abaningi kumbe sebebalutshwana abantu sebezivalele ezindlini?
Abantu bayahlangana baba ngoba into yenzakala lapha eSouth Africa into abaningi akakhulu abahlala kuma-settlement kuma-informal settlement lalezindawo ezinjeazilezo kuma-squatter camp abanayo information epheleleyo ngokuthi kumi kanjani bayezwa lapha nalaphana abanye amaredio abanawo ama-TV abanawo. So abantu abangathi bayethuka kancane yilaba abane-access kwi-information lama-redio lama-TV bebona emakhaya nakwezindawo hhayi abana-information. So bayahlangana abantu lapho kunothwa khona utshwala bayahlangana endalweni ethiyeneyo. So kusho ukuthi kulula ukuthi umkhuhlane uqhubeke phambili umemetheka ngendlela eyenzakala kwamanye amazwe.
Kubona abo ababonayo kuma-TV ubona ungani balokwethuka yini lokwana okubangela ukuthi bayothenga impahla ezithiyeneyo ezifana lamamaski lawa lokunye kokugcoba ama-hand sanitizer bayakwenza yini abantu?
Ye hayi bayakwenza sibi laba abakubonayo bayakwenza ngoba nge-weekend ke ngafika e-Joburg ama-shops amaningi ebe ngingena kuwo bengithola abantu bebele amamaski phakathi abasebenzi ama-shops labanikazi bama-shops bebefaka amamaski ngoba besesabela ukuthi abantu abezayo bezothenga mhlawumbe bangezayo lowo mkhuhlane. So kusho ukuthi iningi yalaba abantu abane-access to information balokwethuka bayathenga lezo zinto ngoba ezinye zizokuthi zibalesikizoa kwamanye ama-shops lapha azakalaabo-click labo-discam. So bayathenga abantu for sure bayesaba abantu kakhulu balokwesaba okukhulu esibili.